ekuyokhona ikakhulu ekutheni abantu ukuthi bekhululekile, abantu abasayesabi bakhululekile ukuthi bazimele bakhulule abakufunayo bengasona okunje okukhona kalesifika. Njalo kunye ezinye izinto ezikhona yokuthi abantu kube nokhetho okukhululekileyo, abantu bezigaqathela bekhululekile anqande kwayenzakalisahlakabo ezanisabakhona esinto sesindla ikhomishini ngibona nani yokhonokho. Ekwakhathesi okunye silindele nje ukuthi lapho uhulumende lo simnika ithuba ngezinto ezinjengale kade zihlupha ukuthi mhlawumbe kusiya phambili 6 months down the line sezesibonile utshintsho olungabakhona umsebenzi owenziwa ngomongameli ukuthi uvulele amasango ukuthi abantu bonke laba abavela ngaphandle lako babuye bezimedisa bavuselele umnotho welizwe.
Ye, kodwa kulabanye abakhulumayo babagawule abathi akukhanye lokuthi kuya ngaphi kweleZimbabwe umnotho uyale kwezombusazwe lakho vele akuqedakali, ungathi baphendule sithini kulapho?
Ngingathi ngabantu abangalaqiniso njalo abalenjongo ecatshileyo engayisiyo, njalo abantu bafuna abantu behlala beshupheka bona sebevuna ngokushupheka kwabantu. Okuqakathekileyo-ke ukuthi kathi sabantu banikwe ithuba, umuntu baphiwe ithuba ithuba ebesezehlulekela yena ukusho ukuthi ngemva kwakhona ukusho ukuthi hhayi lapha wehlulekile. Umphuli wakhuluma uncube wathi yena finance minister wathi hhayi sinikeni nje ithuba nje ngeminye inyanga engu-6 libone ukuthi ngabe sehlulekile yini. Ababekezela abantu babone nje kuyafika kwenzo sikhathi ukuthi ngeqiniso kula nto eyabe ihambile ngakuyafika kwenzo sikhathi.